Isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani imthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo. Amatitshala ayabaleka eBhinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yezikolo.
Yinto esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulibiliswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alichumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi ngezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba leHerald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni weSABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. Umbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengavezi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Njalo kulezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izani ibuya ifuna ukuthi ithatha abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo and into the Zane in Ewusunga Kudu, which must be a imbali, Yabo, Abanti, Abangaz, the Zane, Susan, Bassoon, Seven Abani. If Kaneli history is Abu Yakima, who is in Kulumo, the name, Wakina in Yamale, Paradigm, as a country on the island. The economy, Kakuma, SIP, Nezan. I'm trying to ease up to air to the end of Kulu, Ama, 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 So, uma bephuma manje ithonde ukuthi abantu bona ababamelele baza kuphuma lana.
Nxa kuyikuthi bayahlala phansi umnomzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa. Kahle kahle kuyini obona ngani bengakukhulumisana ngakho okungayisukho hulumende womanyana.
I think nje umnyaka wonke abekho ukuthi ayenze uma ihlangana phela phansi le Chamisa ukuthi amfile amenze laye. And the unfortunately, this is what I am born. MTC now has a band of Amsula. So, the Machina is to fill what you want to position. Of course, it is otherwise around 2018 from the images of Sivan, in terms of the economy. But, like, Mao can listen to his career, let's start. Akul and JNC going forward as a Puma over those people by Fana.
Anga enza yiphindelele sisimenta yena wathi ngezi advisor umgazi lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Kulokusilela kwamatitshala eBinga ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabhavuza baba ngoba ilokhu zeninto ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni so ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi kabasakwanisa ukuthi bebuyele ngibo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sebe sokusele sokola amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 amatitsha ama-local because kupha bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi
ziningi okunganani izikolo ezilo dubo lona lona
ngapha eBinga ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuward engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshitongo ngalesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekapuba vele ngathi everywhere vele ngathi abantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebheleni ngathi emadebheleni yonke but eBinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ukukhatshana la ngibo okuthi vele ukuthi kungena abantu abangapha kusaye because government ithi kayikwanisa ukuyimploya kathesi
manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations
yikho kwehlulayo kwezinye isikolo njengekabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi ababengama-temporary teachers sebefundisayo even kuma-primary school lapho champongo lapha so kuyindlela yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga ama-local abantwana abagqeda o-form 6 abanye bavela kuma-colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakedi amangi gagi brose marikai kuso abantu wana bapata ama abantu abayamba le galani ebadale temu ebadale galon so kwa watu le nambe inganani uti abantu abangona etole loko ya vekupata ngako
manje selike la kuluma yini lezi pata manda zika hulumende kumbe yena UMP
ya UMP bea wazi wama MP wetu sila ma MP ya bae tu bea wazi nito ya zakala hizi na o chifu bea wazi basa mwote bea imele ilo kuzini njoma bae sinu zowa zonke zitaka political so kuzi mwote bea kukwa nisi uwe sindu wangkola vile abandu hivi na ama kantila zi abandu bea zama kwe sininda otu bea ukana nso ya besu kukwe abandu abandu sewe kuzisi uti ya bea kubamba njano uwe sindu wangkola ama MP zibawa awe sibi uti nito ya zakala duwa sandi abandu bea wakale nisi ni ya kuma ngama local people abu.
Lo ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza ongwebandla le MDC.
Lo yithi ongaba yinkingi ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama teacher manje the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama buses labo fuel abatholakali. That could be one reason, although angacheki ukuthi ngibone size zibili ukuthi yiziphi izikole eziningi, but generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba etiyadinga okuyimandlana kwayo kobulawa ebhenki kasakwanisa ukuthi ephenduke after a day, useyahlala maybe 1 week, 2 weeks. Lokho esamelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphendule emsebenzini. So that's any problem esikhona ngalimazi izikole eziningi. Then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amateacher bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-Ministry of Education. Andi beya bathi bona ku-primary one teacher kufanele be labantwana abayi-35, 45 khonapho. So yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inamba ingaba ilitshwana. Teacher bese bamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi. Kula ma-teacher abenikwe i-government.
Njengoba kukhanya kulo dubo olunje abantwana bayapasa yini esigabeni?
But ungapasa njani umntwana engela-teacher? Yini umntwana upasiswa ngu-teacher? Ungakhangela ama-results ka-last time, last examination, kwakhanya sobala ukuthi math north kwaba ngenye nje izindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani elilutshwana kakhulu ekhulwini. So ama-percentages e-pass rate e-math north ayemalutshwana kwaba lezi zathu eziningi. Esinye isizathu yisho zona sokuthi ama-teacher ayasilela indawo eziningi ukuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluziwa ngabantwana. So those are some of ama-challenges sala sikhala ngawo zama ukutshela uhulumende but kukhanya akuzwakali ma
lona udubo lona lolo esiyasiluzwele ukubana kuhanjiswa amatitshala angazi isihlobo sesigaba lubhahe njani khona ngapha.
Lo indaba eziningi udubo lukhona lona lolo uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebe khona bezame nje ukuthi bebe bekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuthiyeni le culture ngoba umntwana nxa efundiswa ngelanguage kufanele efundiswe langesiko la lo language ayisebenzisayo uteacher enalo. So yathola ukuthi esikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa ingoma zakhonale abangazaziyo, behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelani lokhu abakudlalayo ekhaya. So kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuhle lo teacher labantwana khonapha. Udubo lukhona sibili ngingabhoti indawo eziningi edinga hazi lutshwane izikore ezilamatitsha imele yakhulumisa isidonga.
Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliamente ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imota emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza. Wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembobho emibili.
iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekecha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekecha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makondom. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilaleleke amazwi abalaleli bethu abestudio 7 abathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi isalibonani ku studio 7 mina umnangagwa ngimuzwa kahle, uyabona ngabe libuze mina bengizophendula kahle. Uyabona ibond into ebifuneka kuyo umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanyamazwe waliyenza ibond lelo labalodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla yikuthi kune currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ikhambi yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Uipoint kamdala uqinisile uright, ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emqondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu ba-understand, mina nga-understand mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenza eSouth Africa mina. Mangisuka eSouth Africa ngene eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency. Uhle utshintshe irandi ulenze libe ipula. Uyabona? So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency. Mawuphethe irandi lifike liphelele border. Utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe. Ilizwe lelana ngabe li-right lela. Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe angeke livuke vele lingalamthetho, umuye lo muye ezenzela okwakhe.
Salibonani ku-studio 7 ninjani bakithi, bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya, lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile. Ungabheka amaphathi wonke womabili, i-MDC layo iZANU-PF, asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani ngaphi, nina abanandaba bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo. Ukuthi beyiphumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakala imisebenzi, kwenziwe njani, kukhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe, hayi inkani. Okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, yabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona izoneza ezifana lo ex-president efuna isikhundla nje le mali labantu abayo nje. After that wazi ubheke wona ama-minister abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe izetifiketi bazasebenza. Basebenza ngapi? Ngoba ekhantri nakulalisi akula misebenzi. Baphuma bagcina besebenza emazweni okufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi lina ma-minister ngazi ngitsho ukuthi ngazi libafundisa abantu abenu, okusalayo baphuma besebenza emazweni, okuyinto engacacanga vele engeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani. Noma ulalela nje ama-politician bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho weZimbabwe, akuzwakali vela kulazi akula indlela ukuthi uqonda kuyani mina ngowami umbono ngokukhangela kwami ungathola ama minister wonke yala ama business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe so nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza kugovernment eyenze ibusiness kuvalwe nje njengamanye ama-country laphumeleya njengaku-America ko-South Africa umuntu ofuna ukusebenzela igovernment asebenzele igovernment umuntu ofuna ukuba yingusomabhizinisi ebe ngusomabhizinisi hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzela igovernment imali yonke eyenzakala ezimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe and nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption yesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe wona la ama-minister akhona ngiyabonga
njani basakazi be-studio 7 ngiyabonga leli thuba ngizocela ukuthi mbonga ubaba wami ngizalileyo ngithi happy father's day baba khona ngasenkahle ngiphimba ngiyakubonga baba ngokundetha emhlabeni ngiyabonga njathi indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu. Lamhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyo mbali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Ukuthi kwasuke kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyiba baphetha amandla. Basebebona izaphu lezithwa njengesitha. Basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa yileli lizwe sokwathi izaphu lezithwa wazingalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipha lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe into amabhunu abone ukuthi hhayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasizonqoba ke ukhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla lemathebhelelendi kuyini okwakwenzakala kona
okwabangela lokho ukuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu uthithi iphathi yamandebele esingayivoteli kwakumele ukuthi izanu lezaphu zincintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yabona imbali lokhu iphumisa iya phambili
kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala lini bandla lelizwe jikelele ubona kusenzakala yini khona
ye kungenzakala sokuthiwa ukuthi labo abavuselela izaphu nokuqhumisela nje izaphu balombono onjani imbono abanye kulombono ukuthi kathi vele kuncedana ukuthi kuthiwe izaphu iphathele izwe lonke nxa sokwavela kwako kubonakala kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980 abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke ukukhangela yona i-politics isitshintshile sokunabo-MDC sokunabo-ZANU sokunabo amaphathi asemaningi akuseyi-ZANU lezapho so kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la i-ZANU ile ndawo zayo ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona so ungakukhangela i-politics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo i-ZANU la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-MDC izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuzigxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona ekhula isuka khona
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanders Tshiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona
ye ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011 akhona amajaha namantombazana angakhokhela okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala bakhona abadala abanyekade bezele behamba lokwakudabeni bavume ukuthi hhayi sokuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele kukhona ubukhokheli ngambe ukona sikule ubukhokheli kwezaphu ngazake ngiqamba amagama kodwa hhayi babukhona kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa e-America e-Britain baku-diaspora so kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress bengaya ku-Congress bavule sibili bekhethane kuhle umuntu uyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi ukwenzeka ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hhayi lo esimkhethile nje sibakhethileyo yibo sibili ingqonqethela ebantwini ade befuna ukukhetha kodwa hhayi abantu bakhona ngiyakwazi i-potential ikhona ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezijare kuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane bebengantu asebecabana bodwa
Mayuyu Zulu kandaba siyaxolisa lo ke ayiso Queen Malikwa ngumnumzana Methuseli Moyo umnumzana Methuseli Moyo ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba kusasa ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu kusasa sizaxoxa ke lo nkosikazi Queen Malikwa Namna kusamamo ingoma ke emnandi ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.